Sina-ke njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi, kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini, kungasahlonitshwanga njalo lamalungelo ezisebenzi. Nxa kuyikuthi kule nto yonakele besikhangela ukuthi okufanele kwenzakala okusemthethweni ukuthi nxa isebenzi esonile, siyanikwa lokho okuthiwa yi-charge sheet, bese sibizelwa kunkundla yomthethandaba esingathi hearing. Lesi sisebenzi siyebikelwa icala laso sizimele sizidefende ukuthi kungani kube njalo. So kusukela kuthathwa leli nyathelo lokungenziwanga, uhulumende sibona ngathi umthetho okuphilisana lezisebenzi kumbe umthetho wezisebenzi okufanele ubuse emsebenzini wephuliwe. Ngokunjalo lesi sinqumo siyasisola sibili kakhulu. Njalo okunye uhulumende ufanele akunanzele ukuthi abantu abangahlatshwa kungabe kulezi zathu ezijiyeneyo, kodwa nxa umuntu ebizi ukuthi azozicasisela uzacasisa izizathu sayo kungani engahlatshwanga. Lokhu sibona ngathi futhi uhulumende kasakunanzelanga. Kodwa-ke ngitsho njalo kufanele sikunanzele ukuthi nanjengeZimbabwe Congress of Trade Unions sicacile ukuthi abantu ababe leqiniso lokuthi bazame ukuthi bonke bahambe bayehlatshwa ukwenzela ukuthi bavikele impilo yabo, bavikele impilo zemuli zabo labanye abasebenza labo le-public. Kodwa uyabe ngasahlatshwanga, siyakukhola ukuthi kulezi zizathu ezibambekayo fanele anikwe ithuba lokuba nazikhulumele, engaphongi ukubanjwa ngentamo okuthiwa emsebenzini engasabuyi. Sibona ngathi le yinto embi.
Manje njengenhlanganiso akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuya kumbe emthethwandaba kumbe ukuzama amanye amacebo aza kwenza ukuthi abantu abangahlatshwanga benelise ukuya emsebenzini?
Well, siyananzela njalo ukuthi izisebenzi eZimbabwe zikhona, zilabantu abazimela kumbe singathi ama-union imihlanganiso ezibamelayo, ama-union ezatshiyene ngendlela esi-operator ngayo. And sinanzela ukuthi kunjalo njalo kula ama-grievance procedure kumbe imithetho efakwe yokuthi nxa ungaphathekanga kuhle landela indlela ethile yokuba na utshengisele ukuthi awuphathanga kuhle. Ngile qiniso lokuthi izisebenzi ngokutshiyena kwazo ngoba yena etshiyeneyo, ubukhokheli balawo ma-union kufanele babe liqiniso ukuthi bayalandela leyo mthetho, i-grievance procedure, bayirejiste lo employer wabo ukuthi lo kwenziwa izisebenzi kuyinto embi. Kungaze kwehlule ama-channels akhona ukuthi nxa i-grievance leyo bebona ngathi ayisabanjwanga kuhle, uhulumende waqinise wamsa ikhanda ukuthi abantu bangabuya emsebenzini kule ndlela-ke ezinye ezingasetshenziswa. Amanyeni afana nawo futhi ayenelisa futhi ukuthi asebenzise esingathi thina kuye emthethwandaba, i-litigation process, sila ama-lawyers ama-human rights abamele khona ukubana bancedise bonke abantu ababona ngathi bahlukuzwa ngendlela okuhlukuzwa ngayo lezi sebenzi ngokufananayo. Njalo la ma-union amanye vele lawo balamagqwetha abo angancedisa. So sikubona ungathi kufanele ukuthi siyacebisa ukuthi nxa bekhona ama-unions alama-members asewele phakathi kwalolu hlupho, sikhangele ukuthi bathathe lawo manyathelo. Kungehlula bathathe litigation process, ngoba sekunanzeli lo okwenziweyo, leli nyathelo lenziwe lephula umthetho.